Ngikhala noSiziba babuchwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende endibakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka endivele siyakwazi ukuthi ngabantu abaku-opposition party and i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha namavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala noSiziba akukho right because uhulumende unamanga. Mnangagwa ubehambe sithi yena sowatshintsha ufuna ukushintsha izinto ufuna ukufaka idemokhrasi kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi aseyifakile kulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Ba-right sibili nxabe sithi khonakhona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga. Abantu bayadubeka akulamazwi akulamagetsi le mali iyahlupha labantu baphumile emsebenzini manje nguhulumende onjani nalo ongagcini bantu and into ebuhlungu ukuthi sihubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlela abantu abaphandle abadubekayo abangekho kuzana uPF. So mbone yami ukubotshwa kwabo lokhu it's unconstitutional, it's very wrong, it's deprivation of human rights. Kurongo kakhulu khonokho abakwenzayo.
Abanye bathi umbuso kaMnangagwa mubi ukwedlula okaMgabe, ungasho njalo lawo?
UMnangagwa mbone ngani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe ngoba uMnangagwa ngumbulali. UMnangagwa baningi abantu abalokhu besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo like ama-trumped up charges against ama-activists. Lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa. Kulala abana babotshwa bevela ku-conference is it Bora Bora Islands asengikhohlwa ukuthi ngathi babotshwa bebotshela ukuthi babengama-activists nje babesiya zikhulumela nge-activism. So uMnangagwa is really bad when it comes to government. Izinto azikatshintshi, waqambela amanga, waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzatshintsha izinto kodwa akulalutho olwatshintshayo futhi washentsha ne-election. Ukhetho lolu lwalungekho free and fair ngoba indaba yama-V11 form ilokhu ikhona phana, it's hanging. So uhulumende lo akarayithanga sibili, uhlukuluza abantu, uhlukuluza abantu kakhulu, abantu bayadubeka kulalutho olutshintshayo. Njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu, khangela omunye uminister ubanjwe ne-25,000 cash endlini ambeshiya abantu bedubeka bengelamali kodwa yini le mali yangkhona. Uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu, uphethe abantu ngohluku.